khona babu Gandhi akumangalisi ngakuthi into enzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo umnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso, ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi, ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuthi wafike ekupheleni.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi umnumzana Mnangagwa babambane lo mnumzana Tsvangirai babumbe uhulumende?
Lawa ngibona ngathi ngamanga mina, ngoba uze umuntu owezana uPF onjengomnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo mjuru, ngibona ubungani bakhona babebuzele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi, ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona uMnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angaze anqobe amnandi. Kodwa okwakhathesi njengokutho kwalugambo lenyuka, imbona ngathi la ngamanga, yi-fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni bukhona.
Mnumzana Maxapulane, uyakhuluma lapho mnumzana Ngwenya, uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane le ndiza lapha ebilayo. Kodwa-ke ongafuna ukuthi kunanzelele laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukamjuru loMnangagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTsvangirai loMnangagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukaMnangagwa loMjuru nendlela abaphatha ngayo umjuru, kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo iJoyce, ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhatshana. Kodwa-ke uTsvangirai loMnangagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi, bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu. Ngoba inkulumo esiyizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi ayi kade asavalelwa ngaphandle, ithi lathi sizama ukuthi sibuse, bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babu Gandhi loNgwenya, umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe, amadona, ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ukuthi iZimbabwe ngemva kwamgabe izakuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kululu ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgabe.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba, akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi uMnangagwa engaxoxa kumbe angaze aphume kuzani kufike, sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-war veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabanda aphikisayo ukuthi udabawayethi bevumile. Ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona, i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-war veteran abantu abale ndlela i-celebration le-alliance ingabe inkulu kakhulu. Ngikuthiwa sithi kule rational sense, kodwa uncle okuqala phela uthi kathi esibhere wangaphumi kwi-Zanupf uMnangagwa kuthi asuphika bamkhiphe kwi-Zanupf. So hayi, mina ngilokhingisala njengoba sinothinile sithi engxenye ngiphize le mbiza, kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekaMnangagwa loTsvangirai lama-war veterans omtswangwa abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nanti udaba mnumzana Macaphulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhuti uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo yi-observer, so akutshoyo kuqakathekile. Kodwa okumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimali. Uzathola ukuthi sokusazakala kwihonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe sekugcineni. Ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla, and ukuthi impilo kaMnangagwa isini lutshwane kuZanu PF kubhalwe emdulini. So vele isikhathi sezimanga-ke, mina lesi simanga ngibone ngani isimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sesenzakale.
Hhayi, kuyezwakala. Ungaphosele okugcina mnumzana Ngwenya, usigqibele uhlelo?
Iqiniseke ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamambadla wonke boluntu lonke umuntu wonke ophikisana leZANU PF yini into eqhakazile ilungile ukuthi umbuso lo owuqili obugebenga ukhitshwe.